sithole kumbe sithole njengenkampani ugwalo olutshengisa ke ukuthi sifanele sibe sisebenza sisebenza ngoba umsebenzi esiwenzayo ngokugaya impuphu ke kuthe ke hayi abantu abangeke baze badinga nqa kuthiwa kuvalelwe bavalelwe ukuthi badle so ngaleso sizathu sibhalelwe ugwalo olusinika imvumo ukuthi sivuleke ikampani sibe sisebenza kuzisebenzi ke kulobuzima ke ngoba izisebenzi nqa zingagada zisuka izinsuku zonke ngekhaya size emsebenzini zilakho ukuthi zihlangane mhlawumbe lapho ezigade khona mbe ibhasi kumbe kuyini njengoba kuthiwa kuzasebenza amazubuko kuphela bayagcwala abantu emazubuko bese kusiba lengozi yokuthi nxa kuyabe kulomunye olayo so thinabe sicabanga ukuthi ke sizakhulumisana lezi zisebenzi ukuthi zihle zibuye ke zizehlala emsebenzini ngaleso sikhathi selockdown ukwenzela ukuthi zingahambi zisuka ezindlini ngoba zingaqala ukuthi zihambe zisuke ezindlini kungaba lohlupho lokuthi omunye wabo agcine mhlawumbe ebamba lowo mkhuhlane
Udubo lokusilela kwempuphu sesingakhangelela ukuthi soluzaphela yini njengoba idola leMelika selivunyelwa
kuba lobunzinyanyana ke ukuthi singathi kungaba lobubelo ngoba ke okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi ke okungekho elizweni iwo kanye umumbu umumbu esiwugayayo kathesi ngumumbu ovela kwamanye amazwe khonoko nje kodwa kukhomba ukuthi akungake kube lo mumbu owanelayo ngendlela ukuthi umumbu uya uthengwa ngemali yangaphandle kwamazwe njalo imali yangaphandle kwamazwe kayisilayo eningi njengelizwe ukuthi singenelisa ukuthi sibise umumbu ngobuningi bawo alibana ngabe ukuthi imali yangaphandle kwamazwe uhulumende uwenze yaba khona eningi kakhulu bekungaba lula ke ukuthi ke sibise ke umumbu abantu bathole impuphu eyaneleyo but okwakathe sikangiboni ukuthi inganela impuphu kungaba ikhokhonoko ukuthi abantu baphile kuphela kodwa ke iyabe ingeneli and ingozi ibe ukuthi besokusuthi labo abahlakaniphileyo bese bethenga impuphu ayinengi besiyathekisa ke ezitaladeni emkambe omnyama so kuba ingozi ke njalo kuba into ebuhlungu ebantwini ikakhulu kithi osomabhizinesi ngoba kuyenzakala ukuthi uhlale mhlawumbe iviki ababili amathathu ungatholanga ke lowo mumbu wokugaya konke khonokho yikho kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi ukwenela komumbu mbonani kungaba nzinyanyana